siphathe kahle sizithandeni sithandwa zethu lezi bafethu masiziphathe kahle sizihloniphe ngoba abantu abethu labantu abethu ngoba abantu abethu abantu abethu ngoba abantu abethu labantu 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 abethu ngalalo ngoma umjeno uthi muhle kangakanani mawuvuke kusenuphinde umncome umjeno uthi umthanda